sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolesithathu mhla ka 11 kuMpalakazi 2024 nguJabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Zabona ngibathethi omunye wabo singasengise kotshwa. Awusizi ngihlethise sibona uMasakayeli semsinyawo.
Sokuqhamuke ukulwisana kuhlangothi lwabatsha bebandla elibusayo leZANU PF ngemva kokuba unobhala wabatsha kubandla lelo uMnumzana Tinoda Mashakaire ekhuphe enye inkokheli yeNational Executive Council esikhundleni ngomvulo.
Umuntu esesemsebenzini ucabanga ukuthi kanikele ngenza amadili bantu ngize ngihlanganise imali. Khathe sonke umuntu laphana uyabethengisa. Abantu vele sebehamba emsebenzini bedemotivated ngenxa yokuthi imali esiyiholayo incane kakhulu.
Imbiko ethula lugatsha lwezempilakahle phakathi komnyaka onalo esesiwugqiba oka 2024 ibiveza ukuba uhulumende ubebhekane lobunzima obugocela ukulwisana lemikhuhlane ehlukeneyo, ukusilela kwemithi ezibhedlela lokulahla amajogwe okwenziwa ngezinye izisebenzi zikahulumende zisiyadinga amadlelo aluhlaza. Wayengumsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Phelekezela Mphoko obhubhe ngeviki edluleyo kayikungcwatshwa emathuneni eHeroes Acre eHarare kulandela ukuphiwa inhlonipho yokuba liqhawe lesizwe kodwa uzabekwa emzini wakhe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Sokuqhamuke ukulwisana kuhlangothi lwabatsha bebandla elibusayo leZANU PF ngemva kokuba unobhala wabatsha kubandla lelo uMnumzana Tinoda Mashakaire ekhuphe enye inkokheli yeNational Executive Council ezikhundleni ngomvulo. Umsekeli wakhe uMnumzana John Baradza laye uhle wabhala incwadi esithi okwenziwe nguMnumzana Mashakaire akukho emthethweni, wakhuthaza abakwe-Executive Council ukuthi benganaki incwadi kanobhala. Izolo uMnumzana Mashakaire ulobe njalo enye incwadi exwayisa umsekeli wakhe ukuthi engavimbi isinqumo sakhe. Inkokheli zabatsha baleli bandla kobulawayo eMathabeleland South leMathabeleland North lazo sezingenele kulolu daba, zithumele incwadi kumsekeli kanobhala wabatsha uMnumzana Baradza zisithi okwenziwe nguMnumzana Mashakaire akumelanga kwamukelwe njengoba kuchiye kungasela mkhokheli ovela ezigabeni zemaNdebeleni kuNational Executive Council. Ezinye ingcwethi zithi ukudonselana lokhu kuveza ukulwisana okukhona phakathi komkhokeli weZANU PF uMongameli Emmerson Mnangagwa lomsekeli wakhe uMnumzana Constantino Chiwenga. Ukuhlazela lolu daba sixoxa lengcwethi yecubungulezo yombusazwe uMnumzana Rejoice Ngwenya.
Evele ikhona isikhona kathesi icondanele umkhankaselwano okuthiwa khona uMnumzana Mnangagwa kahlala esikhundleni, abanye bathi aphume ngoba ngiyazi vele kuma-audio amaningi inkulumo zikaMashakaire lezikaBaradza zilokhu ziphambana. Yikho ngicabanga ukuthi engxenye sekulo mkenke oqondane lokhankaso lwakhona sebejikelana nje amanzi atshisa ukuthi nxa vele ungasekeli u-2030 uzafanele ukhitshwe nxa usekela. Yikho ukuthi bacabange cabane egcekeni so sokudingisela vele umkenke wakhona awusalungiseki.
Kodwa nxa sikhangela ukuthi uMashakaire nguye unobhala uBaradza ngumsekeli wakhe, kodwa kwenzakale ukuthi uBaradza ebhale sibili incwadi ephikisana lo mkhokheli wakhe. Siyeke sikubone kusenzakala nalokho kuZANU PF, njalo kungabe kusitsho ukuthi uBaradza unyathele ngani?
Vele emthethweni nxa kule nhlanganiso ekhona unobhala kasoze athathe i-decision ehambelana lento eqakathekile njana engakhulumanga le executive yakhe lomsebenzi wakhe. Kutho ukuthi vele sewutshengisekuthi lo olesibindi uBaradza isibindi sokuze alele incwadi esithi hhayi ngifuna ukuphendukela inyathelo yakhe lithethe, kutho ukuthi vele unyathele isibhamu sinathi sikhudlwana njengoba phela siyazi ukuthi uvela ngaphi leya naye ngibona ngathi sowukhangithi bele kulabadala abanye abavela amsekeleyo besibhala phalaphala osekuzaxabanisa-ke amalungu abo.
Libona sengathi lokhu kungagcina njani nxa abakhokheli bebandla sebengenelile ukuthi belungise ukuxabana lokhu okwenzakala phambi komuntu wonke?
Ye, vele phela indlela zethu isiliniki zami vele ziyachasisana zichasiseke kuhle. Okuzakwenzayo ukuthi ngiyazi ukuthi ama-provincial chairperson azahlangana kusukuza khulunya-ke ku-quality group ukuthi hhayi kumi kanje sizabona ndikathesi omunye wabo sengasexotshwa. Awusenze ngisephuthe sibona umachakayelo esetshengisa umnyango vele ukhanya ukuthi isibindi sokuthi uparata abhale incwadi esisekelwa ngamanye amalunga athi sikhulume eziphezulu sikade ngisho ukuthi ipolitiko beningahlala kathesi nje hhayi sizabona omunye sebaleli unobhala wakhona.
Umnumzana Joyce Ngwenya ingcwethi ecubungulezo ombusazwe njalo ekwinhlanganiso e-Common Markets for Liberal Solutions, Komaliso, ubexoxa le Studio 7 SRR. Ingcwethi kwezokulungiselela ingozi kanye labantu jikelele seziphe imibono ehlukeneyo ngemva kwemibiko eyethulwe ngurhulumente izolo yokuba kuza kuba lezulu lesikhukhula phakathi kukazibandlela kusiya kumbimbitho ngomnyaka ozayo, njalo urhulumente uzilungiselele ukuhlenga abantu. Ngomnyaka ka-2019 amazwe abalisa eleZimbabwe, eleMozambique leleMalawi aba lengozi efanayo eyabulala abantu abafika inkulungwane ezinhlanu 5,000. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba eseHarare.
Lokhu kuveze ngumphathi ntambo wezokwethula kwembiko umnumzana Jane Van Muswere ngesikhathi kuphela umhlangano wedale labaphathi ntambo owecabinethi izolo. Umswere uthe uhulumende usethole imbiko ethi kuza kuba lezulu eliningi phakathi kukazibandlela kusiya kumbimbitho esithi lizadiliza okuningi kakhulu endaweni ezandisa ukuba lesiphepho.
The nation is advised that river and flooding may be prevalent in most flood prone areas during.
Ngenxa yezulu elinenge eliza kuba khona elizweni, urhulumende wazisa ukuba kuza kuba nesiphepho esilakho ukuphazamisa izindlu lempila kahle kazulu. Lokhu kuza kwenzakala ngozibandlela kusiya kumbimbitho kumnyaka ka-2025.
Umswele uqhubeke esithi urhulumende ulungile ukuba ancedise labo abalakho ukuhlaselwa ingozi yomona ozadalwa lizulu leli. Uthe urhulumende uselungiselele ukuba kungaba lombane omkhulu, imifula egcweleyo, loba yiwuphi umona uzathwala abantu ebase endaweni ezivikelekeyo. Ingcitshi endabeni zokulondolozwa kwemvelo nokuvikelwa kwengozi zithi urhulumende uyaphosisa njengoba akukho okuningi osokwenzakele endaweni ezifana leChimanimani, Pinki laseBuyera lapho okwenzakala khona izehlakalo ezifanayo. Enye yalezi ngcitshi esebenza ekolishini ye-University of Zimbabwe umnumzana Richard Chuma uthi kakholwa ukuba urhulumende ulungele udubo lolu.
Urhulumende wandisa ukukhuluma kungela okuningi akwenzayo. Ungakhangela esikhathini esiningi siyafika engozini lezi njalo zithola abantu belibele yena urhulumende abelokhu ephonga ukukhuluma nje engenzi lutho.
Osekele umnumzana Chuma owasebenza kugatsha lwe-Civil Protection Unit umnumzana Mlungisi Manala uthi kumele urhulumente aveze imali ayibekele uhlelo lolu.
Uyabona ukuthi nxa kungela imali ebambekayo ebekwe eceleni ukuba kulungiswe lokhu asiyindawo, ngoba okuqakathekileyo yikuba urhulumente ufuna ukubeka imali engakanani engozini lezi.
Isakhamuzi seChipinge uNkosazana Nomalanga Dube ongomunye wabantu abasinda kungozi yesiphepho eyenzakala ngo-2019 uthi akukho okuningi osekuguqukile selokho kwenzakala lingozi.
Selokhu sahlaselwa ama-floods ngomnyaka ka-2019 akulokwenzakalayo. Kuza kulungiswe lokho, abanye balahlekelwa zimpahla, abanye izihlobo, kodwa akula okwenzakalayo.
Abaningi bathi kumele urhulumende atholele abantu abahlala endaweni ezivame ukuba lesiphepho ezinye indawo zokuhlala. Kusenjalo, ekhuluma emhlanganweni munye urhulumende wazise ukuba usemise ukwenjiwa kwegolide okwenzakala emifuleni lasezihotsheni elizweni. Wazise ukuba wonke umuntu okugoqela labo abalamaphepha okwemba okusemthethweni abasavunyelwa ukwenza njalo enzikini yemifula njengendlela yokuvikela imvelo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngilondolozi Ndlovu.
Oyengumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Phelekezela Mphoko obhubhe ngeviki edlileyo ngayikungcwatshwa emathuneni eHeroes Acre eHarare kulandela ukuphiwa inhlonipho yokuba liqhawe lesizwe, kodwa uzabekwa emzini wakhe eDouglasdal ngoBulawayo. Umndeni wakhe uthi lokhu bekuyisifiso somuyi. Ubhubhele eIndia njalo iphephandaba leThe Chronicle lithi isidumbu sakhe sizafika eHarare kusasa bese sithwalelwa ngoBulawayo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, inhlanganiso yeFIFA ithi ele Saudi Arabia yilo elizaphatha umdlalo wenguqu oweWorld Cup ngomnyaka ka-2034. Yilo lodwa ilizwe ebelikhalaze ukwenza lokho, njalo livunyelwe ngamalunga eFIFA edlula 200, kubika i-Associated Press. Abalela ilungelo loluntu bathi abantu abedlula 127, iningi kungabantu makhaza, babulewo kulelo lizwe izolo lakuthange lapho kulisana ibutho lakulelo lizwe leqembu le-Rapid Support Forces RSF ekulisaneni osekulesikhathi esifika phose iminyaka emibili, kubika abezindaba abe-Reuters. Imbiko ethulwa lugatsha lwezempilakahle phakathi komnyaka onalo osesugqiba oka-2024 ibiveza ukuba uhulumende ubebhekane lobunzima obugoqela ukulwisana lemikhuhlane ehlukeneyo, ukusilela kwemithi ezibhedlela lokulahla amajogwe okwenziwa ngezinye izisebenzi zikahulumende zisiyadinga amadlelo aluhlaza kwamanye amazwe. Ubathabile Masuku usethelela loludaba ngokugcweleyo.
Ngenyanga kaNtulikazi lonyaka, ugatsha lwezempilakahle lwabika ukuba umkhuhlane wesihudo usuphelile ngoba sokulensuku ezadlula 28 kungazange kube lo muntu oyedwa ohlaselwa yiwo. Kodwa uphinde waqhamuka njalo edolobheni leKariba mhlaka 4 ngenyanga kaLwezi, njalo usuhlasele phose ikhulu labantu kulelo dolobho. Udokotela Nhlonipho Precious Sithole Sibanda, osebenza kuCouncil yakoBulawayo ekhangele uhlangothi lwemikhuhlane ememethekayo, ulandisa ngesihudo kulelo dolobho.
SoKoBulawayo sesibe namakhesi angu-13 awe-cholera, kodwa senelisa ukubana siyinqande. Kodwa sananzelela ukuthi ukwenza imemetheka kakhulu izinto ezinjengamanzi angeneliyo koBulawayo. So bese sizama ukuthi sikwenze ukuthi sifundise abantu ukuthi basebenzise njani amanzi onalo amalutshwana. Okunye bekusenza imemetheke njalo esithi ngama-drivers of transmission, ngamasuwa lawa akadubuke abantu bangawareporti, and then athuthukisa kakhulu ukuswelakala kwamanzi.
Udokotela Sibanda uchasisa la ngomkhuhlane we-monkeypox.
Omunye umkhuhlane engakhuluma ngawo osumemetheka kwamanye amazwe osuze wafika laseZimbabwe ngowe-mpox. Kudala wawuthiwa yi-monkeypox. Lowo mkhuhlane lawo besiwulungiselele, satraina ama-health workers ethu ukubana awunanzelele nxa ufika, nxa ungafika koBulawayo. So njengelizwe lakho uthe ufika wahle wananzelelwa. So fa njengelizwe sinamakhesi amabili aseyasilayo, kodwa njengoBulawayo asikabi namakhesi aconfirmed awe-mpox.
Udokotela Mafios Siyamchembu, umqondisi wogatsha lwezempilakahle edolobheni lakoBulawayo, uthi kuleminye imikhuhlane egoqela imvukuzane ethwalise abantu nzima.
Umnyaka ka-2024 ube ngumnyaka obunzima nxa sikhangela ngothi lwezempilakahle sihlaselwe ngumkhuhlane we-cholera. Uma sikhangela umkhuhlane ye-cancer lathe silokhe kungela umtshina we-radiotherapy esibhedlela sethu esikhulu sempilo. imithi ye chemotherapy imithi elokhu itholakala idura abaningi bengayikwanisa.
Impi yegcikwane le-HIV layo ikhanya ilukhuni ngoba uhulumende ememezele ukuba akusela mali yokuthenga amakhondomu. Unkosikazi Lynette Mashaba umongi wobulawayo uthi umnyaka ka-2024 ubulukhuni kuzisebenzi zikahulumende ngoba iholo lingeneli indleko zazo.
Umuntu yathi asemsebenzini ucabanga ukuthi kanti vele ngenza amadili bathi ngize ngihlanganise imali. Khathesi wonke umuntu laphana uyabethengisa. Abantu vele sebehamba emsebenzini bedemotivated ngenxa yokuthi imali esiyiholayo incane kakhulu, kodwa besifisa ukuthi ngabe uyakunanzelela khona lokhu akhuphule iholo lethu, kwenza ukuthi abantu bahambe bezimisele ukusebenza si-improve i-service delivery kuma-patients ethu.
Ezinye izisebenzi zogatsha lwezempilakahle ziqhubeka zisiyadinga amadlelo aluhlaza kwamanye amazwe, njalo eziselizweni sezicebise uhulumende ukuba akhuphule iholo lazo ukuze kuthuthukiswe ugatsha lolu. Izisebenzi zithi njalo kufanele imithi ingasileli ukuze abantu bathole usizo olugcweleyo ezibhedlela. Unkosikazi Clementine Sithole, umhlali wakobulawayo, uthi abathola usizo olugcweleyo esibhedlela ngabalemali.
Yathi ubhadela i-consultation fee emaclinic ungawaphiwa la maphilisi wona lawo ayiwo azakuncedisa. So kumele futhi udinge imali uye efamasi uyethenga. And uyathola ukuthi labantu abadala labo kuthiwa belatshwa for free, abayelatshwa mahhara bakhona, laba amaphilisi akhona uyathola sokumele bayewathenga.
Ekhuluma emhlanganweni obucubungula imali esetshenziswa kuhlangothi lwezempilakahle, umphathintambo walolo gatsha umnumzana Douglas Mombeshora wagcizelela ukuthi uhlupho yikusilela kwemali. Kukhangelelwe ukuba ugatsha lwezempilakahle luthole isilinganiso esingaba litshumi lanhlanu ekhulwini, i-15% minyaka yonke kumali evela ugatsha lwezemali. Kodwa ngomnyaka ka-2024 umphathintambo wogatsha lwezemali umnumzana Mthuli Ncube wabela ugatsha lwezempilakahle isilinganiso esiphosa sibe litshumi ekhulwini, i-9.8%. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7? Sifisa ukulibikela ukuba sasile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel, lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama-videos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelinki efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel ku WhatsApp yakho, ungene kuyo ngokuvula ilinki ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Izakhamizi zesigabeni semasiye phambili eCholocho zithi zikhangelele ukuguqula impilo yazo kulandela ukusungulwa kohlelo lokulima ngokuthelezela olulakho ukubanika inzuzo ebambekayo bengalima kuhle amatamatisi, ikhabithi lokunye okuthakazelelwa nguZulu. Uhlelo lolu lusekelwa luhlangothi lukahulumende weMelika olubona ngezentuthuko olwe-United States Agency for International Development kumbe i-USAID. Ungqwele Dube usiyethulela lolu daba ngokugcweleyo eseCholocho.
Sokulungiswe umhlabathi kwafakwa impompi zamanzi okuthelezela, kwasekuhlanyelwa usaba lwamakhabitsho luzinkulungwane ezilitshumi 10,000 esiqintini semcetshwa esigabeni semasiye phambili. Okulohlelo lolu oluqhutshwa phansi kolubizwa ngokuthi amalima loko, olusekelwa luhlangothi lukahulumende weMelika olwe-USAID. Sokuhlanyelwe njalo usaba lwamatamatisi oluzinkulungwane eziyisithupha 6,000 okukhangelelwe ukuba kungalinywa kuhle okuzatholakala kuzathengiselwa uZulu emikambo kobulawayo lezinye indawo. Wayeluthakazelela kakhulu abalimi uhlelo lolu. Unkosikazi Philita Chuma ongusobhuku yemcetshwa njalo oyingxenye yamalunga ohlelo lolu uthi kule mizi engamachumi amane 40 elima endaweni leyo kwagwetshwa isibholane kwafakwa la matanka amanzi.
113 imizi leyayidinga ifitha emgodini. So ngokunjalo bathe sebethesile amanzi babona ukuthi umgodi lo odliliweyo ulamanzi amaningi kakhulu. Bathi amanzi la maningi kakhulu sekufanele ukuthi silenzise irrigation. So kwaqaliswa ke ukwenza irrigation, basiphathela impompi, osamende, ojojo tanka, ama hose pipe okuthelela.
Umgcini sihlalo wekomiti yebona ngokulima emcetshwa irrigation scheme, umnumzana Thembelani Khumalo, uthi kabakhangelelanga ukuthola amabele okudla kuleyo ndawo, kodwa bafisa ukuthengisa bazokuthola ukwenzela ukuzithuthukisa.
Sizama ukucreate amathuba omsebenzi. So esikukhangelele kakhulu, sikhangelele ukuthi abantu benelise ukuthola amasento okuziphilisa.
Amalunga ohlelo lolu wabhadala ichumi lamadola emoli inye ngayinye ewuthenga inhlanyelo njalo babuthanisa imali efanayo kwenyanga ezintathu ukwenzela ukuthuthukisa imicetshwa irrigation scheme. Kuningi okufiswa izakhamuzi zakulindawo. Unkosikazi Nozipho Chuma yena uthi ufisa ukubhadalela abantwana imali yezifundo kunzuzo azayithola ekuthengiseni izilimo lezi.
Lele ngabantwana abafundileyo abangcono ngoba kakhulu ukuthi lapho uthibeso abantu abethu abaningi abafunda ngenxa yokuswela esiyikhokhoza.
Kuningi kulezi nsuku okunceda izakhamizi endaweni le. Unkosikazi Judith Chuma uthi isibholane lesi sibancede ngokubalethela amanzi eduze njalo lezifuyo sezinatha khona. Unkosikazi Sifikile Sibanda uyakusekela lokhu. Umqondisi we-Amalima Loko umnumzana Dominic Graham ephendula ngokulotshiweyo uxwayise abalimi ukuthi belime amatamatisi, ibutternut lamakhabishi ukwenzela ukuthi bethole imali eningi. Uphinde wathi ukubambanisana kwabo le-USAID kunceda kakhulu ekuthuthukiseni abalimi kanye leZimbabwe. Ngimele iStudio 7 seCholocho, nginguNgqwele Dube.
Sokuyisikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona nge-WhatsApp.
Sabibonani basakazi bakaStudio 7, nalinjani lonke labalandeli bakaStudio 7. Hhayi, mina ngiyaphila. Ngikudana kakhulu ngokuzwa la makhansili athi wona kula makhansili achothoza i-government, azayenza ukuthi i-government ingasapoti iBulawayo. Balamanga la makhansili avikela i-government kamnangakho. Inangwakho mnangwakho vele kayisapoti. Khulume iqiniso, vele iBulawayo iBulawayo iyintandane. Ayisapotwa lokhu kwasuka sketu mthathu uzibuzi yayinganjani iBulawayo. Kathesi uthiwa kule mali yantshontshwayo 400 million kodwa kwathi idamu leli kuzeni legwayi lashota imali kakula mali, iyona imali yayikhona. Amasoja adabukile, vele kufile amakhampani kawakho. So bazama ukuthini lamakhansili? Azama ukuvikela umnankagwa vele yena eyisehluleki sokusapota iBulawayo. Bese sithi thina hhayi umnankagwa ukuze engasapoti iBulawayo ukuthi bamchothoze, bamchothoze beqamba amanga. Beqamba amanga bavikela iZanu PF lawa amakhansili. Yibo futhi abaluthayo wona la amakhansili wona la avikela umnankagwa.
Studio 7, Studio 7, njani, njani, nonke nabalaleli, kubuyisa nonke bakwaMthwakazi. Kunento engangiphathe kahle impela, kodwa ke cabanga ukuthi wonke umuntu wakwaMthwakazi. Sicela phela lapha nama ngabe kukhulunywa umuntu wasesindebeleni kube nguye okukhuluma ngesindebele, nothi ukuthi umuntu wasesishoneni kube nguye ozomela isindebele, kodwa vele simehlula umuzi umuntu ukuthi hayi lo muntu lo uyathi zama kodwa kunzima. Abekho yini abantu basesindebeleni abangakhuluma isindebele yini okufanele ukuthi basikhulume, ngoba lokho kuyephula umoya impela, kuyesephula umoya singabantu siphila. Ukuthi uthi umamele umuntu ozokhuluma uzwe kukhuluma umuntu owasesishoneni. Umshona makangameli amaNdebele, makangameli amaNdebele impela, lokho kurongo liyasibulala siyisizwe sakaMthwakazi. ngiyaxolisa impela mangikhuluma kubi kodwa ke akungiphathi kahle mina ngedwa nje esayidini lapho.
Sanibonani bantu be-Studio 7, sanibonani balaleli be-Studio 7. Ngikhuluma ngingomunye wamafarmers e-Antelope. Ekuqaliseni kukaNovemba besisesibhizithi e-Belmont siyalungisa ama-akhawunti ethu ngoba sesifake i-WIT. Basika basitshela ukuthi khona i-akhawunti eyasebenza lonyaka ezikhayisebenzi ivaliwe, kuyasebenza eyedula le-Melika. Namuhla sokuthiwa sihambe siyevula futhi i-akhawunti yena leyo kwathiwa ivaliwe, kuthiwa i-GMB etsho njalo. Asisakwazi kathi ukuthi oleqiniso abebhenki labe-GMB ngobani, ngoba thina iqiniso salithatha ebhenki ukuthi le ivaliwe kuyasebenza i-user. Namuntu sokuthiwa sibili imali yokugada siyakobulawa siyayithatha, imali yokuyavula ama-akhawunti siyathatha, ngoba lelo langa sasilawo lisitshela ukuthi khona hhayi kuyasebenza i-akhawunti eyi-1.
Sanibona.
Labo ngabanye babalaleli be-Studio 7 besipha imibono yabo. Lani lilakho kusithumelayeni imibono kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Nxa lifuna njalo ukuthunyelwa inhlelo zethu nge-WhatsApp, fakani isicelo kunombolo zona lezo ezithi +1 202 465 0318. Liyanelisa njalo ukulandela ku-WhatsApp channel yethu VOA Ndebele. Lingakhohlwa liyalandela uhlelo lwe-Live Talk lapho esizabe sixoxa labadlali bomdlalo we-basketball abethekelele khonapha eMelika. Singake hlukanike sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela namhlanje. Sokuqhamuke ukulwisana kuhlangothi lwabatsha abebandla elibusayo eleZanu PF ngemva kokuba unobhala wabatsha kubandla lelo umnumzana Thinoda Machakaire ekhuphe enye inkokheli ye-National Executive Council ezikhundleni ngomvulo. Imbiko eyethulwa lugatsha lwezempilakahle phakathi komnyaka wonalo esesiwugqiba oka-2024 ibiveza ukuba uhulumende ubebhekane lobunzima obugoqela ukulisana lemikhuhlane ehlukeneyo, ukusilela kwemithi ezibhedlela, lokulahla amajogwe okwenziwa ngezinye izisebenzi zikahulumende zisiyadinga amadlelo aluhlaza. Owayengumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Phelekezela Mphoko obhubhe ngeviki edluleyo kaye kungcwatshwa emathuneni e-Heroes Acre eHarare kulandela ukuphiwa inhlonipho yokuba liqhawe lesizwe, kodwa usezabekwa emzini wakhe eDouglasdale kutsho umndeni wakhe. Ingcwethi kwezokulungiselela ingozi seziphe imibono ehlukeneyo ngemva kwemibiko yethulwe nguhulumende izolo eyokuba kuza kuba lezulu lesikhukhula phakathi kukazibandlela kusiya kumbimbitho ngomnyaka ozayo. Njalo uhulumende esithi uzilungiselele ukuhlenga abantu. Ngomnyaka ka-2019 amazwe abalisa eleZimbabwe, eleMozambique, leMalawi aba lengozi efanayo eyabulala abantu abafika inkulungwane ezinhlanu 5,000. Izakhamizi zesigabeni seMasiya phambili eCholocho zithi zikhangelele ukuguqula impilo yazo kulandela ukusungula kohlelo lokulima ngokuthelezela olulakho ukubanika inzuzo ebambekayo bengalima kuhle amatamatisi. Okwanamhlanje muli yeZimbabwe siligqiba lapha uhlelo lethu olivalelisayo ngudabo kaNcube ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.